sikhulume ngoshabanga. Ushabanga solunga lo mhlangano wethu uTriple C asimaza silani ngaye esikwaziyo ukuthi iZanu PF yebangela indukevanga le esiyibonayo eyenzakalayo yokurecall abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceki yimuli yeZimbabwe.
Kodwa nansi phela iyeza i-by election, lina liyiphatha njani?
I-by election leyi ayikho emthethweni, akufuzanga ibe isenziwa. Yiso isinqumo esisikhulumileyo ukuthi hayi ama-recalls ayenziwayo akho emthethweni. Konke kuphuma ekhotha siwo umthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana omnankazala abanye bakhe. Bezama-ke ukubeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono wejikelele wezulu weZimbabwe ongiwavotayo echwetha abantu labo ukuthi bamele izigaba zabo edalelwe ephalamende.
Njengoba sekwenzakile, iwaphi amanyathelo elizawathatha njengebandla? Lizahlala kuphela nje ligqoqa
abanye angikhona ngeke siwakhulume, amanye angikhona ngeke siwakhulume ukuthi D7 kuzulu wonke, ngoba labo phela bayabelalela bezandla. Kuningi esikwenzayo esizakwenza, bazabona sokuphuma ukuthi hayi siyenze lokhu, sayenza lokhu okuvikela ukuthi into lezo zinziwe ezinsemthethweni zimiswe, zimiswe namuhla, zimiswe forever, ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
Isadadi layo ikhanya udaba lolu olweZimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo, lithini ngalokho?
Isadadi ibona ungana singayigijimeli phambili kakhulu, asimeni sibone ukuthi izithunywa zesadadi ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni. Zizohlangana lomkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasi edlulelo.